lapho into engasoze ngikwazi ukuthi ngikuphendule khona ngoba la elishini lakhe angikwazi ukuhamba njani. Lani ngapha, lami ngabe ngikhontesta ngisiya phambili ngenxa yokuthi thina i-partet azange isitshele lutho. Kwaphenga ukuthi ngena nemagugu la ngathinki layo lapho abatshelwa khona kwaphenga ukuthi i-eldermen ingena. So akula comment engingayifaka khona lapho.
Kodwa eminye imbiko besithi kwaba lama-primary elections wanqoba umnumzana Ndlovu.
Of course kwaba khona but into yaba khona i-primary election ayizange ibe friendly so.
Ibandla lakho alizange likulobele incwadi lisithi phuma ebandleni.
Hayi, anzange ngisize incwadi. Akula ncwadi mina engayilejelwayo. Ngaphonga ubhala mina i-appeal kubandla lethu.
Zona inhlelo ozithembisa abantu be-Country Park yiziphi?
Kuzinhlelo lezo ebantwini izakhamizi ze-Country Park. Ngibathembisa ukuthi nxa mina ngingangena khetha ukuthi ngibe ngukhansila ngizabayenzela izidingo zabo ukuthi ngibahambisele izidingo zabo abaziselayo kumathembazi and then ngizakwanisa ngizayenza ukuthi kube nezikolo njengokuba kungela ama-primary ama-secondary schools abantwana bahambela ama-schools lawo. And then sibe kuyi-satellite clinic kwethu lokho kungagwani indawo, kungagwani bantu. I think ngizagwanisa ukuthi lami ngibe lezakhamizi, ngikhulume lezakhamizi ukuthi bakithi basizameni ukuthi sibumbe i-Country Park yethu, ngihlale labo phansi, sikwanise ukuthi sizame ukuthi sidinge i-culture lokuthi sizayakha njani iklinika njengoba siyakwazi ukuthi akulamali. Umkhankaso lapho engihamba khona ebantwini ngikhuluma lawo izakhamizi ngizincenga ngicela amavoti ngibona ingani ayizokuthenjiswa okungani kuphezulu. Njalo mina abantu bayangithembisa ukuthi bazangivotela njalo mina ngokwami ngiyazivonela ukuthi hhayi senginqobile.